Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Chona njani mthwakazi olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 6 kuNhlangula 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
abantu bayenza yonke indlela mpela abayifundiswe nguhulumende langabe ezempilo
kulabantu abangamachumi phose amathathu ababanjwe umkhuhlane wecoronavirus izolo okubangele ukuthi inani labantu abalomkhuhlane lo eZimbabwe likhuphuke liye ku 265
azama ukusixhopha nsuku zonke ukuthi kube lempi thina cha impi vela sifuni sisebenzise impi yengqondo lepenseli
iziphathamandla zebandla leMDC Alliance yezibotshwe izolo ezigoqela umnumzana Tendai Biti zimiswe emthethwandaba namuhla zetheswa icala lokwephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus kanye lelokungaziphathi elecriminal nuisance. Ngakolunye uhlangothi kule polisa elimiswe emthethwandaba lisetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi ufana lekhondomu esebenzileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasitshiyangalombili ababanjwe umkhuhlane wecoronavirus izolo okukhuphule inani labantu abalomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumakhulu amabili lamachumi ayisithupha lanhlanu 265. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo laba bonke ngabavele kwele South Africa njalo bagcinwe kuma quarantine centers. Inani lasebesindile kulomkhuhlane lona likhwelela ya kumachumi amathathu lantathu ngemva kokusila kwababili. Asebefile bona balokhe bebane. Idolobho leHarare yilo elikhokhelayo ngenani labantu abale coronavirus abangu 97 lilandelwa isabelo seMathebeleland South sona esile 41. Amanani la alakho ukukhuphuka ntambama namuhla lapho uhulumende azakwethula khona impumela entsha nanku phela sekwela nsuku zonke. Sixoxele siphathamandla somsakazo ophatheke kumizamo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus eMathebeleland South owe Radio Bukalanga umnumzana Sibanjana Junior wachasisa ngenhlelo zabo.
Sihambisile mpela ama sanitizers kuzibedlela ezehlukeneyo ezifika ichumi nanhlanu izibedlela ezibiza iMasendu, Dokwana, Machinge, neHingwe, neMadlambuzi, Ndiweni, Crossroad, Kalanyoni, St Joseph, Ntoli, Buche, Skathini, Macingwana, Dingumuzi, Dombodema. Isipho lesi bekuyisipho esithi sona 3x25 sanitizers which means ngama 75 liter kuzobuya 150 ama face mask ahamba enjalo 150 kusho ukuthi esinye nesinye isibhedlela siyathola 15 kuzobuya 45 ama sachet ama latrine toilets ama sachet kodwa engokugezisa ama floor phansi ukuthi igciwani leli elibuya elenge COVID 19 ele coronavirus life lingahambilisi yaphezulu kuzobuya ama spray bottles ay 15 ukuthi esinye nesinye isibhedlela siyathola ispray bottle esisodwa ukuthi ma ungene esibhedlela baspray ngaso kuma sachet lana kusho ukuthi ama sachet ay 45 esinye lesisibhedlela siyathola 3 sihambise konke kuzibhedlela ngikhuluma nje sekuhanjiswe kuzibhedlela ezingu 8 ezebulilima west kuhanjiswa mu MP uDingumuzi ehambisela lezo zibhedlela.
Nxa libhoda ngezigaba ngezigaba sibanda kuyini elikuzwayo lelikubonayo lingathi abantu balolwazi olwaneleyo yini ngendlela zokuzivikela kulomkhuhlane?
Masibhoda babunkomo sibhoda kuzo zonke izigaba zakithi khona lapha nje njengoba sikhona manje ngikhuluma ngisemakhaya abantu bayenza yonke indlela mpela bayifundiswe nguhulumende langabe ezempilo ukuthi emakhaya lapha akuyinjwe amagodi okuzaphoselwa ingcekeza noma yini noma isichibi osebenzise ma ufinya siyaphoselwa kulelo godi kufakwe umlilo kwayenzwa futhi nalapha emagedini yonke imizwe nxa uhamba emakhaya emagedini lapha kunezigubhu ezifakiweyo ezilogodi onyana nje ufakwe intambo uma unyathela isigubhu lesa siyabuya kuwe sikhipha amanzi ugeze njengokubana kuthiwa sigeze izandla siqeda phana kulezi amamaski lawa afana nezayeki siyagqoka emilonyeni yethu ukuze sivale lokhu kufa ngingathi nje ezweni lakithi lasezimbabwe bekungekho kakhulu lokhu kufa kodwa kule nsuku sekungani kuyaqansa kakhulu inamba ngoba inamba yethu yayiphansi kakhulu kodwa manje sekuyaqansa ngoba nxa sibheka kunabantu abangenayo bevela eSouth Africa abanye bevela kwelaseBotswana abafuna ukuze ngenxa yesimo kulawo mazwe bengakhona ukusebenza yikho lapho sekuqansa khona inamba kodwa ke ngaphandle kwalokho hayi besisase phansi kakhulu kunamba yakithi kule ndawo
umnumzana Sibanjana Junior isiphathamandla somsakazo weradio Bukalanga wona ophatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iziphathamandla ze-MDC Alliance ezibotshwe izolo ngesikhathi zizama ukungena emahofisini ebandla lazo ezigoqela umnumzana Tendai Biti lonkosikazi Linet Karenyi Kore zimiswe emthethwandaba namuhla zetheswa icala lokwephula imigoqo ejonge ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kanye lelokungaziphathi ele-criminal nuisance. Ubiti lokarenyi kore ngabasekeli bomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa njalo babotshwe ndawonye lezinye iziphathamandla zebandla leli ezibalisa unkosazana Gladys Hlatshwayo, uLove Mochi noPutsa, uVonga Itome loombera inende yena ongenelisanga ukuya enkantolo ngoba elaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngamapolisa. Umantshi ukhulule ubiti labanye bakhe ngemali yesibambiso ibail engena kunkulungwane eyodwa yamadola umuntu ngamunye. Iziphathamandla ze-MDC Alliance lezi zibotshwe zizama ukungena esigodlweni sebandla lazo esi-Harvest House esesisaziwa ngokuthi Morgan Tsvangirai House izolo ngemva kokuba isigodlo lesi sihluthunwe ngumkhokheli webandla le-MDC unkosazana Thokozani Kupe encediswa ngamasotsha lamapolisa phakathi kobusuku ngolwesine. Umakhuphe lebandla lakhe le-MDCT vathi isigodlo lesi ngesabo. Uchamisa lebandla lakhe le-MDC Alliance bona bathukuthele kakhulu ngalolu daba. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uDokotela Felix Magalela Mafa Spanda yena othi sokusobala kubo ukuthi omakhuphe labanye bakhe basebenza lezanu PF.
Bazama ukusixhopha nsuku zonke ukuthi kube lempi thina cha impi vele asiyifuni sisebenzise impi yengqondo lepenseli. Emkhonto lezibhamu ngeyabantu abahlose ukuchitha igazi eZimbabwe. Kuyasidanisa kanjani thina esithungamela ngu-advocate Chamisa njengo-president wethu ukuthi abafo wethu sebekhombane lezanu PF sebelala mbheda munye batshebe sitshebo sinye. Yikho ke lina mahlabe zulu ethi lingani lilethemba labo likubona kanjani namhlanje sokunje? Lisanakana yini uthi ekadeni umzorewa lochirawu lo-reverend abaningi sitole bagcina bevumelana lo Ian Douglas Smith we-Rhodesia Front ukuthi ama-freedom fighters ama-guerrillas abulawe babulawe abantu abethu eThembu eZambia langapha eMozambique tethi moyo namhlanje kambe kalikuboni na ukuthi lokhu kuyafanana
Bako na baba mafa abathi ngabelani njenge MDC Alliance la zehlisa la zithoba la hlala phansi labo makhupe labo monzora ngemva kwesinqumo senkantolo la khulumisana ngabe alifikanga kunyakanyaka yonke le eseligiyo manje lithi ningalokho
ukhuluma lo muntu oyi opposition yoqobo hachi opposition ethunywa ngababusi sakubona mhlophe kudala ukuthi ukhuphe lo monzora basebenza lesitha sethu esikhulu esiyizano PF sizakhuluma labo bethwele imkhonto na bethwele izibhamu na bencediswa ngamasotsha amasotsha ayikhona amapolisa na ikweke kwaba mhlophe simuthi kaze sikhulume labo uqedisa ikhadi ngoba ukhuphe wahle wathi yena mina sengisebenza lezano PF uspokesperson wakhe uMasarila uLinda Masarila wakhupha mhlophe ukuthi vele iMDC bede bethiwe izimali yizano PF umuntu onjalo uzakhuluma laye uzasigcoba ngamafutha engulube lawe yikho ke akuncedi ukukhuluma labo lokuyadinga enye indawo asikwenzi ngoba iHarvest House noma iRichard Tsvangirai's House yikho okule headquarters yethu yikho kule mbali yethu yesizwe sokulwisana lezano PF Smith yikho ke ukuthi sishiye siphonga ukhalala hatshi
uDokotela Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance ekokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa isikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Khalipani Phukeni yena uthe obengenelisi ukukhuluma lathi namuhla ngoba ungena isonto yesabatha Kodwa umgcini sihlalo webandla labo le MDC TMLika umnumzana Dan Moyo uthi ngamanga ukuthi badlale zano PF
iHarvest House yibuilding yeMDCT iMDCT ikokhelwa ngumadam President Khuphe khona manje and therefore yiheadquarters yakhe leyo makuthi kuyabahlupha lokho mabahambe enkantolo bayotshelwa futhi again njengoba vele behlala betsheliwe ukuthi izenzo zabo azikho emthethweni okokuthi sisebenzise amapholisa kanti akithi amapholisa yibo abantu abagcina umthetho makuyikuthi siyazi ukuthi abantu be-MDC Alliance balodlame njengoba sihlala sibabona sababona bezama ukutshisela umadam Khuphe endlini yotshana ebuhera sababona bekuya kubulawayo betshaya abantu ngamatshe bamoshi i-property imoto kamadam Khuphe yatshaywa ngezitina so why should we start ama-chance ngabantu abanjalo esikwaziyo ukuthi ngabantu abalodlame yebo siwacelile amapholisi ukuthi asiprotekthe ngoba thina singabantu bomthetho into ade siyenza besiyenza phakathi komthetho Therefore, amapolisa njengezigcini zomthetho bekubalulekile ukuthi babe khona lapho bameke sure ukuthi akubi lokuhlukunyezwa kwabantu lokushaywa kwabantu izigebenga ze-MDC Alliance.
Yebo selithethe iHarvest House kuyini sesingakukhangelela kuyini okuzalandela?
I-next step yethu njenge-MDCT yikuthi siye ku-Extraordinary Congress lapho kuzokhethwa khona umongameli omutsha owe-party yethu. Siyazi mase siya ngesinqumo se-constitution yomhlangano wethu. Ma kushona u-president Morgan Tsvangirai ngo-2018 kwakumele uMakhuphe njengo-vice president okhethiweyo ngabantu kube nguye obiza i-extraordinary congress ukuthi kukhethwe umongameli omusha sabona ke kudlutwa iparty lapho nguchamisa esebenzisa ama-vanguard akhe le-violence abayenzayo bethatha iparty ngenkani so thina sachiya singela enye opportunity ngaphandle kokuthi siye kuma-court siyobika ukuthi hayi phela nanku lina njengabantu bomthetho lithi senzenjani njengoba iparty yethu sithethwe ngodlame la abomthetho bayicazulula indaba yakhona babuya back ne-judgment ethi hayi uChamisa vele akusu president we-MDC i-MDC ithi kumele ikhokhelwe ngumakhuphe abizeke i-extraordinary congress yikho nje sokuselo sikwenze okwamanje sibhizi si-rebuilda ama-structures ayesedistroyiwe nguChamisa efaka abantu bakhe ukwenzela ukuthi babeke yena njengontando kayiphikiswa
umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla leMDCT elikhokhelwa ngudokotela Thokozani Khuphe eMelika. Ibandla leZanu PF lona lithi alilani lokwenza lezimpize MDC. Kule polisa elimiswe emthethwandaba eHarare namuhla letheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi ufana lekhondomu esebenzileyo. Igama lepolisa leli ngumnumzana Shunguze Moyo Katshe, njalo ubemelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ukathe ubikwa wethu la amazwi la kumsekeli weZanu PF owayegaxe isikafu esifana laleso uMnangagwa atshona esigaxile. Ukathe ukhululwe ngamakhulu amathathu amadola esibambiso, ibheyili ngumantshi. Kolunye njalo udaba, igqwetha lakobulawayo elilwela amalungelo umnumzana Dumisani Dube ubotshiwe laye wamiswa emthethwandaba namuhla esetheswa umlando wokuthola amaphepha enkantolo ngokungekho emthethweni. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uDube ukhululwe ngenkulungwane ezinhlanu zamadola, i-$5,000 ye-bail.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela namba wafowe mbula.
Kweze emaphandleni lamhlanje, inani lemizi edinga uncedo lokudla eMathebeleland South selikhwelile laya phezu kwenkulungwane ezilikhulu lamatshumi amane, 140,000. Kubika u-Albert Ncube.
Ugatha lukahulumende olubona ukunakekela uzulu oswelayo olwe-social welfare lude ukuvala kwelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. Ngokunje kwezinto ezibangele ukuthi inani labalambayo ezansi emandebeleni likhuphuke. Ekhuluma kuliviki umqondisi ogatsha lolukulumango umnumzana Christol Nakushka uthi imizi esidinga ukuncediswa ngokudla iziphezu kwenkulungwane ezilikhulu lamathumi amane, 141,659. Kodwa uthe imizi ethola uncedo oluvela kurhulumente okwamanje ingaphansi kwenkulungwane ezingamathumi ayisikhombisa, 68,380. Izakhamizi esixoxelazo zithi ngempela kuliqiniso ukuthi igciwane le-coronavirus lenze indlala yabahlasela ngamandla. Esinye salezi zakhamizi ngunkosikazi Siboniso Nyathi ohlala eMawane.
Indlala inkulu bakithi, njengakithi ukhansili uzamile sibili yabuyikhe imile kwensukwana sazama, uyazi sibe sisidla kodwa kwamanje sikhuluma sinje kakulalutho. Sebevalelisile ukuthi ngakuyavuma bakithi kube leyinye idona engasilethela, lanxa bengasinika umsebenzi bathi yenzani lokho, singavotela ukuthi sikwenze ngoba sizafelwa ngabantwana ezindlini.
Umnumzana Godwin Magwalo edatata kuthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekubathiye bebhekane lendlela embi ngoba kungasathengeki lutho.
Izinto zikhwela ukunisa kwamalanga, ungaphuma esitolo uthi uyabuyela uyafika into isikhwelile wena uyithenge ngenye iprize ephansi, kukhwela nje ungena emnyango khonapho pho thina esingasebenziyo sizayithatha ngaphi mani. Lo nyaka njalo kule ndlala yamanzi uhulumende kathathi inyathela ngokufaka izikotshe ntini kuthule zi, asiwazi ukuthi sizaqonda ngaphi.
Unkosikazi Santa Mabuya owestezi yena udobo nobunzima sebehlangana labo ngoba kuthi abezitolo abasamukeli imali yakuleli eyohlobo lwama-bond notes, besithi sebefuna imali yakwamanye amazwe.
Bakithi isimo sibi, akulanto enhle kithi la. Sizamile ukungena iganga sidinga amacimbi, sesithenga ngawo impuphu kade sisikhuluma so. Ezitolo kuyadula, sebefuna amayusa lamarandi, thina sisilapha singabe bond. Khonapho sho alibona ngani singaphila ngoba thini yusa silazi, iranda silazi, kodwa basayifuni imali yethu nalesi layo okuthiwa yibond. Khonapho kuyasizimela, sho asisakwazi sithini.
amazo akhacizelelwe unkosikazi siphathiswe enkalo esilikwe yena othi lanqaba engathinda kugcwane lecorona abantu bazabulawa indlala.
Besicela uhulumende ukuthi ngabe uyangenela abone ukuthi wenza njani noba sidingele phelani yona mpuphu leyo ibe khona emakhaya lapha sikwazi ukuthenga emakhaya njalo ngentengo ekwanisekayo ngoba lanqaba abantu bengasinda kulo mkhuhlane we-COVID-19 but izidumbu zizabe zikhona phela futhi ezabantu abazabulawa indlala ngoba kunzima kumangoyulalezifo.
Ngimele umsakazo ye-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyanamukela kweziphathelane labesifazane lelami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Victrice Mathutu. Isiphathamandla senhlanganiso yezim imbokodo elwela amalungelo abesifazana kwele South Africa. Sihlaziya udaba lwegcikwane le-coronavirus.
Yebo msakazi siyaphila njani? Silusizi kakhulu ngendaba lezi zokuthi abantu abasuka lapha eSouth Africa bebuyele ekhaya eZimbabwe bafika ba-test positive igciwane lelele COVID-19. Njengoba sikhuluma nje iSouth Africa kumazwe aseAfrika ilizwe eliyisizinda kakhulu se-coronavirus okwamanje. Kodwa ke abantu bayasuka lapha eSouth Africa babuyele ekhaya ngoba lesimo sisekho sihle. Yebo bafika ba test positive okuyinto embi kakhulu ngoba basuka lapha sebethwele igciwane bahambela lo sebelithwele eZimbabwe. Kodwa ekhaya usekhaya. Ngicabanga ukuthi okubenza basuke lapha yikho khona lokho ukuthi isimo sisekho sihle la.
Kodwa abantu bahlezi njani kwele South Africa? Khona ngapho abahlolwa nxa sebechaphe umngcele.
Lapha eSouth Africa kuyazakala vele ukuthi abantu abaningi ababuya ngaphandle ababuye eZimbabwe balapha eSouth Africa iningi labo lihlala endaweni eziminyeneyo ezinjengamalokishi ezinjengama emafletini kubo Hillbrow. Abantu bahlala bebaningi endaweni eyodwa njalo futhi lapha eSouth Africa umuntu uhlolwa igciwane mhlawumbe ma elempawu ezibonisa ukuthi mhlawumbe engabe elegciwane lele coronavirus. Ngokuso kungenzeka ukuthi futhi kuyingozi ebantwini laba basele lapha balapha abantu abasuke khona ngoba nxa besuke lapha benga testwanga bayafika eZimbabwe bafika ba testwa positive kuthi ukuthi lalabo abantu lapha basuke khona basengozini yokuthi bengaba lalo igciwane lelele COVID-19.
Seliyake liqondane yini labesifazana kumbe abantwana abakhathazekileyo ngodaba lolu lwe COVID abafuna uncedo njalo ziningi yini inhlanganiso ezibasizayo?
Thina njengenhlangano emele omama labantwana inhlangano yezimimbokodo sihlangana lakho kakhulu ukuthi isimo esibi kakhulu kubomama sokuyikuthi omama abaningi abasebenzi. Since kwaqala i-lockdown abanye abasebenzi njalo abanye nxa bengasebenzi abaholi. So isimo sibusuka sibe sibi kakhulu kubomama ngoba kungasela kudla etafuleni. Njoba kade umuntu kade sebenza uthole konke umama lobaba basasebenzi. Abantwana bahlezi endlini abayanga esikoleni. Abantu sebelambile lapha ezindlini. Belambile banjalo abanye babhekane lokuthi sokungenzeka baxotshwe lalapha abahlala khona ngoba kufuneka izimali ze-rent.
Ikusasa yezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa uyibona injani?
Hayi, sibhekane nesimo esibi kakhulu umsakazi. Emavikini adlulileyo nje sithole imbiwe ethi ihulumende weSouth Africa ucabanga ukuthi amise amakampani ukuqhatsha abantu abavela ngaphandle emkhakheni njengama restaurant ezindlini ama security lapho kwakheni yikho lapho sigcwele khona thina njengabantu abavela ngaphandle ngoba kunje nje bakhona abanye abathi hayi emsebenzini wami sokuvuliwe sokusetshenzwa kodwa mina angibizwanga kubizwa ama South Africans kodwa angiboni ukuthi bazokwazi ukuthi bahlale ekhaya unomphela ngoba nasekhaya isimo sibi. Asazi futhi ukuthi inxa sezama ukuthi bajike babuye ngapha futhi eSouth Africa bazafike benzeni ngoba lesimo semsebenzi ngathi kuya kusiba nzima kakhulu ukuthi abantu abavela ngaphandle.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathuthu. Isiphathamandla senhlanganiso yeZim imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSthandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sthandekile. Siye uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingani tshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lo mnumzana Joshua Mhambi omunye wabaqoqa umhlangano omkhulu ozenziwa kobulawayo iconvention ukuzama ukudinga amacebo okuhlenga isigaba semandebeleni. Ukuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo. Ngiyabonga lani balaleli ithuba lokuba.
Ngobani abanxusiweyo?
Emhlanganweni kunxuswe phose uZulu wonke. Kodwa ke kuzakuba labantu abakhethwayo kuziqinti abazoba ngama-delegates. Kube khona umphakathi ozabe uhleli endaweni yawo. Kube khona ke abanxuswa bemele inhlangothi ezithile, amapolitiki, amabandla, izinduna abavela ngaphandle kwelizwe lani lani.
Ubona bengobani abaqoqe lumbuthano njalo ungasipha nje kumbe amagama amabili amathathu?
Ngokuhlela kwethu umhlangano lo ufanele ube khona mhla ka 10 August kobulawayo. Awula bantu esingathi bawuqoqile. Kuqalise kuxoxwa kudliwe inhloko eluveve kusukisela ngoMeyi ngomnyaka ophelileyo. Kwase kusiba lamakomiti ahleliweyo ukuthi aphathe imisebenzi ethile yokunxusa, ukulungiselela, ukubhala lakho konke lokukhankasa. So lapha kungumsebenzi phose okaZulu hatshi ukuthi kulomuntu ozibani okuthiwa nguye oqoqa.
Amapholisa liwazisile na njengoba sisizwa ukubana nxa lisenza umhlangano onjengalowo kumele baziswe?
Lokho kuyimfanelo njalo ukubeka kuhle ukuthi bayaziswa. Ye ukwazi bayakwazi ukuthi kumele kube lo mhlangano onjalo. Akucelwa mvumo, kuyaziswa ukuthi uZulu ufisa ukuhlangana. Akahlafuna ithambo mayelana lezinto ezimhluphayo.
Manje okukhulunywayo zindubo zelizwe lonke jikelele kumbe isigaba seMatabeleland kuphela?
Ungananzelela kumaphepha afathwa abantu. Kusobala ukuthi lapha kuzoxoxwa ngohlupho lweMidlands leMatabeleland kuphela.
Manje njengoba sibona igcikwane lele selikhathazile lezinsuku ele-coronavirus, lizawenza njani umhlangano lo njengoba kule migoqo yokubana abantu bengabuthani ngobuningi?
Uhlelwa usuku sasingananzelele, sasingakwazi akula muntu owakwazi ukuthi kuza kuba lo hlupho lolu. Kodwa ke indlela zokuhlangana ziningi. Umhlaba lo usuku lokhodwa e-Global Village.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi umhlangano lo uyabe uhlelwe njani nxa sikhangela ukubana ngobani abazakhuluma njalo okuzakhulunywa kwakhona kuzasetshenziswa njani ukuthi kuphathise uZulu?
Kulama commission akhokhelwa ngabantu abazakhuluma ngezihloko ezehlukeneyo eziqonde inhlupho ezikhona, abakhangela ezempilo, abakhangela amalungelo aphathelane lesiko, lendimi, lakho konke. So laba bantu bazakwethula lokho abakutholileyo bese kuxoxiswana, kwenziwe izinqumo, sekuqhutshekelwa phambili. Izinqumo lezi kumele zitsho ukuthi njengoba nantu uhlupho lulungiswa ngayiphi indlela.
Ungavalelisa abalaleli bakhumbuza nje ukubana kuyini okwenzakalayo?
Ngiyabonga balaleli ukunika leli thuba ukuthi lizwe ngomnxuso ngomkhankaso we-convention esibize sithi Phuthego ngokuhlela imelibeko obulawayo ngo-August mhla ka-10.
Lo ke ngumnumzana Joshua Mhambi omunye wabaqoqa umbuthano omkhulu ozenziwa kwabulawayo iconvention. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Sivongeke uChris Gande ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Siziphetheke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Iziphathamandla zebandla leMDC Alliance ezibotshwe izolo ezigoqela umnumzana Tendai Biti zimiswe emthethwandaba namuhla zetheswa icala lokwephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus kanye lelokungaziphathi elecriminal nuisance. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-past 7 na olivalelisayo nguntungameli Mpuma.